yenzakele emasebeleni notibonile ama-applicanti kakhulu ngapha enkanyi kakhulu enkanyi sawe kulabanye nje abathi hhayi izinto akuhambanga kuhle so basebesithi hhayi bona bakhanye ukuthi hhayi baceliwe ngokutho kwabo so basebengena labo ama-applicanti enkanyi sawe kodwa-ke ngemva kwalokho-ke iparty nayo ile mzamo yenza ukuthi-ke laba bantu besuse amabizo abo ngendlela okuphithiweyo esikhulumeni sephathi
kodwa sikhuluma nje kungabe kuthembisa ukuthi abanye bazakhupha amabizo abo
hayi i-response khona abaningi about 70% yabontena bona laba kade ephathi ekhulumisana labo sebavuma sikuthi hayi bazakhipha amabizo abo so sikhangelele ukuthi kuzaba nempumela enhle hayi khona ukuthi kufune sokulwiswana sokusiwa kumakhoti ngoba sesinxa kunjalo abantu bengavumi ukukhipha amagama abo sengantshwa basebenza befisa kodwa abantu nxa sibili bengama-champions abafisa ukuthi iphathi yethu i-CCC-win ukuthi izani PF kumele ukuthi bekhiphe amagama abo ngenxa yokuthi ama-signatures abo abawasebenzisayo ongasiwo ama-signature epharty kunabantu ababevikele ukuthi bazasayinela imathebeleni noso ngezinye indlela singabaxwayisa ukuthi ngezinye indlela singathi i-fraud ongenzi ukuthi lowo muntu ngamkhophisa ngezinye indlela so siyabaxwayisa ukuthi hhayi abakhiphe amagama abo labo kodwa kabayali so-ke kodwa nxa besala iphathi asoze iyasala engasela amanye ama-options kodwa kuphele ukuthi
kungani kube lamabizo la amaningi enkaya nxa soqathaniswa lezinye izigaba zelizwe kumbe singathi emathebeleleni South akubanga le gama ngitsho leli lodwa
abantu bona ngokutho kwabo bathi nawo bebekhangelele ukuthi nabo babe ngama-candidate esithi khona hhayi kucocas isahlwinile kodwa iparty yona yayikhulumele ukuthi asoze kube ukuthi nxa uwinde cocas kodwa kuzaba ngendlela yokuthi khona abantu ababephethe ukhetho esasithi i-independent panel yiyo ezadicide ukuthi i-candidate ekhanya yenze kuhle kumanye ama-candidate yileyi so bona laba abakhitshwayo neparty even iparty yona iparty i-leadership azange ibe nesandla phezu kwalokho kwenzakala kuphela ukuthi yona iphaneli yiyo yabonayo ukuthi hayi laba yibo kumele ukuthi bangene uhlupho nje kuphela abakhala ngakho kodwa hayi baphuza ukuthi betshelwe ukuthi abaphumelelanga so-ke basebesenza khonokho abakwenzayo it was a bad thing ezinye indlela.